isikhulumeni sanihlanganisa umnumzana Bhatha Magwizi uthi phezu kwalokhu isicelo abasiyetha phambi kwejalela ephalamende enyakenye esekuba imali zabo zengezelelwe sesizahlezeka. Uthiningi laba bayimpi yenkululeko bekuviyole ZIPRA kabazange bathole ithuba lokuphiwa imali ezatholwa ngabanye babo ngomnyaka ka-1997 ngenxa yobandlululo lokuswela ulwazi olweneleyo. Umnumzana Magwizi wazise abanye abala impi yenkululeko ukuba umthetho ababecele ukuba ulungiswe edalela ephalamende uzalungiswa.
Isinqumo lesiyana esasisingenele ephalamende sokulungisisa umthetho wabalwayo empini okuhlanganisa ababencedisa, ababephekela nababephethe imbhobho isuthutsha. Yikho-ke kuyaxwayiswa abantu bonke ezindaweni zonke ezehlukeneyo ukuthi baqaphelise ukuze bayebhalisa ezindaweni ezehlukeneyo lapho abazatshelwa khona. Khona kuzalandela ukucubungulwa kwakhona okuthiwa yi-vetting.
Uqhubeke ethi bayakwazi ukuba kulodubo lwabantu abaqamba amanga ukuba balwa kulimpi esithi uhlelo lolu luzakhangelisisa konke lokhu.
Abanye bazazama ukuzinceda bazingenise bona phakathi komzabalazo bona babengekho ngesikhathi senu. Kodwa-ke konke khona lokho kuzakhangelwa ngezigaba ngezigaba lapho kuzabe kusenzelwa khona ukucubungula kwakhona esithithi ngama-vetting centers. Yikho-ke abangaphandle kwelizwe nalabo bonke abanye abakhona lapha siyaxwayisana ukuthi kasiphathekeni kakhulu ukuze thina sonke sithole ukutholiswa inzuzo zethu ezifaneleyo.
Ingcweti ecubeka ezombusazwe umnumzana Blessing Shidoli uthi ngempela kumele abala impi yenkululeko bathole usizo.
Ngibona kuyinto e-right elungileyo ngoba sibona abanye benikwa bethola futhi ama-fruits of independence from 1980 abanye lokhu behola bakhona lokhu behola, so labo bajustifye ukuthi bethole i-portion yabo.
Kodwa unkosikazi Patience Shithole phathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi lokhu akumelanga kuqhubeke kusenzakala.
Hhayi, akumelanga bephiwe imali. Because taking for instance, I think eZimbabwe so ngathi sesalwa izimpi eziningi from ama-situation from situation ka-2000 to situation ka-2008 to ama-violations athe senzakala ngo-2018-2019. It seems like eZimbabweni walwa impi. So if bona kumele bephiwe izimali, that means every Zimbabwean citizen like kumele ephiwe ilokhu zenini ebe compensated.
Kuncwadi abayilobele idale ephalamende abakuZipra bathi bafuna ukuba uhulumende abuyisele impahla eyathathelwa ibutho leli leZipra ngesikhathi segugrawundi. Bathi njalo bafuna ukuba bahlonitshwe ngendlela uhulumende ahlonipha ngayo abalwa impi bephansi kweviyo lezandla. Abalwa kumpi yenkululeko kwele Zimbabwe bazinkulungwane ezifika ama-34,000 abatholakala kuviyo leZipra lezandla. Lanxa ibutho lezandla lalilabancedisayo abaziwa ngokuthiwa ngumjibha labochimbwido, kuZipra kubikwa kwakungela abantu abafana lanabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.